Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthokazi omuhle salamukela umsakazi we Studio 7 namhlanje ebuseni ngomvulo mhla ka 25 ngolwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje ibandla le-ZANU PF lisekela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC kudala lephalamende nxa esenza umsindo.
Kondile umongameli maesi ekaphumile ukubona yabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu kuyamele bakhutshwe bangabi khona edali leparlamenti.
Ibandla le-MDC lona lithi ibandla le-ZANU PF lizathwala nzima edali leparlamenti.
Hayi ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotha yikho ke uyabe esemisa ukuthi sector bakhe uyabe esemisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu.
Abantu bethula abakufisayo
izakhumbuzana ke amalanga alandelayo layo 16 ukuthi asingenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini kuma-communities njalo elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-ZANU PF lithi lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi amalunga ebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azaxotshwa edala lephalamende engaqhubekela phambili ebanga umsindo ngokhetho olwenziwa ngoNtulikazi lonyaka. Ibandla leli lithi ele-MDC kumele livume ukuthi uMnangagwa ngumongameli welizwe wakhethwa nguZulu ukunqoba kwakhe kwasekelwa i-Constitutional Court. UMnangagwa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni awenze ibuthangi ukuthi labo abazayenza umsindo wedala lephalamende bazaxotshwa. UMnumzana Believe Gawule okudala le-Central Committee kubandla le-ZANU PF uthi uyakusekela konke lokhu kanye lebandla lakhe liyakusekela.
Ukondile umongameli nxa esithi ekakhulume ukuthi bona yabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu kuyamele bakhutshwe bangabi khona edali lephalamende nazikhathi zonke abantu abatshengisela khona ukungaziphatha ngezinye indlela ngoba kumele amalunga edali lephalamende abe yiwo atshengiselayo ukuziphatha betshengisa abantu ukuthi bameleni bamele abantu ngabe siyafika edali lephalamende but ukuziphatha kwabo kungabi yihlambe ebantwini ababakhethayo.
Kodwa phela kulilungelo labo ukuthi bakwenze khona kwaba kwenze edala lephalamende akunjalo babakhawule
kulilungelo labo kodwa ngase sifike laphana ukutheni sokwenziwe konke kwaze kwayenziwa lani i-Constitutional Court lazi yazi izinqumo zayo eyenzile konke bahamba le-Constitutional Court. Hayi nxabe lahle i-Constitutional Court Gibbs akusela mnye umthetho owehlula ngoba akula muntu ongaphezu komthetho ngezinye indlela abakwenza singaphezu komthetho sebeyimthetho bona ngokwabo sebethatha umthetho beyofuna ezandleni zabo ngezinye indlela akusamelanga kuvele into yabo yonke ilandelwe ngoba bayehlulekile ngendlela zonke abazizamileyo ukuthi bakulungise ngokusemthethweni umthetho wabalahla ngokunjalo vele akula mthetho obavikelayo akula mthetho omalabo entweni enjengayenaleyo kumele umongameli welizwe ahlonitshwe.
Kodwa bathi linavumani mpela ukuthi lanqotshwa kukhetho osanda ukwenziwa bathi batsho njalo.
Kepsing ngathi mina nxa abantu belinebevume bona abasedale lephalamende wonke bangavumi ukuthi basedale lephalamende ukuthi ukhetho lukhambako.
Lo ngumnumzana Believe Gawule umseke okubandla le-ZANU PF ubexoxa le-Studio 7 esejolojo. Kodwa umnumzana Volta Moyo umlandeli webandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla le-ZANU PF lizothwala nzima ephalamende.
Azange sirecognize ukuthi uwinile uyakwazi ukuthi ama-elections la atshontshwa i-MDC iye ewine ama-elections ngayi ngakuyenza khona ukuthi uhlale baqotsha yikho ke uyabe esetshenisa ku-dictator bakhe uyabe esetshenisa ukuthi lokwana umgabo beyikho khona laye uyikho khona mhlawumbe ungaphezulu.
Kodwa-ke phela abantu be-ZANU PF bathi banqoba ukhetho lolo njengoba nje le-Constitutional Court yatsho njalo so loko likhulumayo bathi ayisikho othani umongameli nguye osephakathi.
Akula into abantu be-ZANU abangayikhuluma nxa benqobile sibe sizabona umkhono mutshintsha sibe sizobona osomabhizinisi abavela kwamanye amazwe bebuya bezoinvesta eZimbabwe but ngoba abantu iqiniso bayalazi Yiko boni lizwe linje.
Kodwa ke ubona nzani pho kuyaphetha ngani? Konke konoku nje lokho lixotshwa ejalo leParliament kusiya njalo.
Akulo ukuthi kuyaphetha ngani? Kuyabe kutshenisela how undemocratic izano is. Kuyabe kutshenisela ukuthi izano ile ilocuku olunganani emathi lokuthi nguntando kayiphikiswa ngundlangamandla.
Kodwa ke lina Paul yabe lidonsa lisiya ngapi?
Hayi sizama kubabonisa ukuthi babekwazi ukuthi abawinanga ama-elections babusa abantu ngenkani.
Umnumzana Volta Moyo lilunga lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Namhla lusuku lwesibili lokunanza amalanga alitshumi lasithupha okulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana olubizwa ngokuthi yi-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Inhlanganiso ye-United Nations ithi isihloko somkhankaso walo nyaka sithi Orange World hashtag Hear Me Too sihlose ukuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kulwisane lokukhahlanyezwa kwabesifazana labantwana abangamankazana. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Samukeliso Khumalo, umqondisi wenhlanganiso elelwa ilungelo labesifazana eye-Women's Institute for Leadership Development Trust.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbuzane ukuthi omama bahlukumezwa kakhulu elizweni omhlaba wonke jikelele, and it is irresponsibility yomuntu wonke ukuthi aluqede udubulo lomama abahlangana labo, ikakhulu when it comes to lokhu esithi thena i-gender-based violence. So siyakhumbuzana-ke amalanga alandelayo la 16 ukuthi singenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini kuma-communities njalo elizweni.
Yes, singakhangela emuva lapha ubona zane selakwenza eZimbabwe kuyanceda yini?
Kuyanceda kodwa ispeed sakhona singanisi slow. Singakhangela i-constitution esilayo eyapha khona ngo-2013 at least singani yaphakamisa omama ukuthi omama labo bangani bayahlonitshwa njalo babekhona ezikhundleni. So indaba yokuthi omama sebekhona-ke mbijana ezikhundleni sebekwanisa ukuthi bephushe eminye imithetho ukuthi omama bangahlukumezwa njalo amalungelo abo ahlonitshwe. Ngibona ingani siyasalela njalo sibuyele emuva ngoba singakhangela okade kusenzakala kathi singama-elections omama bebehlukumezwa kakhulu ukuthi bangeniswe ezikhundleni. Leni sizizitori ezibuhlungu kakhulu ukuthi omama bagcina bedlwangulwa ngobaba abakupolitics ukuthi bona bakwanisa ukuthi bangene ezikhundleni. And njalo nxa sikhangele i-economy nxa yinje, so umuntu ongumama nguye okhangela abantwana, nguye ohlukumezwayo ngobaba nxa ubaba ukuthi kalethi imali ekhaya kumbe uyahlupheka akatholanga msebenzi, usuka sehlukumeza umuntu owesifazane osendlini. And njalo mama siwabona njalo abanye sebesenza lokho esithi thina ama-sex workers ukuthi bathole ukudla, bahambise abantu ababo esikolo. Kubona njalo kuyi-form of ukuhlukumezwa kwabo mama khonokho.
Kambe kungalungiswa njani konke khonokho Makhumalo ngoba sihlala sikwenza konke lokhu?
Kumele kutshintshwe. Mina ngibona sengazathi ku-right ukuthi sikhumbuzane nge-16 days of activism, but kumele sikwenze njalo insuku zonke. Singameleli kuphela ukuthi siqalise mhlaka 25 November bese sikhuluma ngakho. Kumele kube yinkulumo nje khona emarediyweni, ezikolweni, abantu bayafundisa ukuthi omama bayahlonitshwa ngoba yinto nje engikhoyo yena leyo. So ufica ukuthi omama bagcina bephatha ngendlela ezingayisizo. So it's about i-education, it's about ukuxoxisana ngendaba zona lezi, it's about also imithetho eqinileyo e-protect omama. Lokuthiwa ama-victim friendly unit akhona emapholiseni sometimes akasebenzi kangako ngoba labo nxa uhamba usuyaripota ama-cases abomama uzafica ukuthi bona ngokwabo abakho victim friendly, abakuzwisisi khonokho. Ngiyakhumbula omunye udade wahamba emapholiseni esithi wayesayaripoti ukuthi utshaywe ibhoyfriend yakhe. Impolisa wathi wena ungathethisa ibhoyfriend yakho, ungathethisa umuntu ongubaba, kumele kutshaye. And lipholisa leli lenza elitsho njalo. So uzafica ukuthi kumele kutshintshe vele ama-institutions ethu aqalise ukuhlonipha omama. So njalo imithetho-ke eyiyo ezabenza ukuthi bakwenze lokho ibe khona. So sifuna ukuthi ama-courts ahlonipha omama, amapholisa ahlonipha omama, kube le mithetho njalo efakwayo yi-parliament ukuthi uhlonipha omama. Yikho lapho esingaqalisela khona. So kusiba le oversight eqinisekileyo ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ojaji labo bejaji sibilo okuqinisekileyo uqotho ukuthi omama baya-protect. Njengoba lokho sikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Ngiyabona eBotswana lapha ungaphambanisa umuntu ongumama, yangena sibile enkingeni. Thina imibhiya layo sikuzamile lathi singakuzama khona lokuthi omama bahlonitshwe.
Unkosazana Samukeliso Khumalo ngumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development Trust sixoxelayo ekoBulawayo. Sesikhangeleke okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantine Chiwenga uthi umnumzana Nelson Chamisa labanye abaphikisa ibandla leZANU-PF abasoze babuse ilizwe leZimbabwe. Lokhu ke kwethulwe iphephandaba leNewsday. Iphephandaba leSunday News libeka ukuthi abathengi bedingisa amaphilisi eZimbabwe bazavalelwa amabhizimusi nxa bengaqhubekela phambili besithi abantu babhadale ngemali lakwamanye amazwe. Iphephandaba leStandard libeka ukuthi kulabantu abaningi abahlaselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Umsakazo weStudio 7 ukhangelelwe ukuthi namhla uza kwenza umhlangano lezakhamizi zeGwanda. UPrasetis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lapha-ke eGwanda, edolobheni leGwanda, sesimeleleke ukuthi ngemva kwamahola amalutshwana nje alandelayo sizabe silo mhlangano wethu omkhulu lapho esidibana khona lezakhamizi zalapha edolobheni laseGwanda kanye-ke lalabo abahlala endaweni ezigombolozele idolobho leGwanda. Lapha-ke size ngenjongo yokuthi sibe le ngxoxo yokukhangela kumbe ukuhlaziya okuhluphayo lapha eGwanda. Engxenye abakahulumende bangezwa izikhalazo lezo balungisise izinqumo eziphathelane lenguquko lengqubela phambili yaleli dolobho kumbe lalumango. Njengoba vele iGwanda sikwazi ukubana lidolobho elikhulu esabelo seMathebeleland South, sesimeleleke ukubana siphathe umhlangano lo lapho-ke esizakhuluma ngombuso wezabelo omumnyethwe usisekelo sombuso esika-2013 kodwa kuze kube lalamhla kulokhu lokhe kungalandelwa. Yikho-ke sifuna ukubona ukuthi sihlaziye ukuthi kungani kathi i-devolution ilokhe ingakaphathwa.
Sawankhulu-ke BJ lingakhuthwa ngumhlangano lo khonapho-ke eGwanda. Okwamanje-ke suke isikhathi sabalaleli ukuthi sizwe ukuthi bakhuluma ngani silabo lapha-ke ukuthi basitshele ukuthi babhekane lani empilweni. Nxa ukuthi ufisa ukuthi ukhulume lathi sithumezele umlayezelo wakho WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Nanko okunye okwethulwe ngabalaleli beStudio 7.
Igama lami ngingumahubo Mahlaba, ngiseJohannesburg, ngihlala eCosmos City. Uhlupho esilalo thina abantu bakoBulawayo, abantu beZimbabwe, ikakhulu thina esivele eMathebeleland, zincwadi zokuhamba edorobheni lezi nsuku amapholisa ayahlupha. Kumele uhambe ule mali ukuze ma ubanjwe akwazi ukubanika ma ungala phemithi. Abala maphemithi kungcono kubo. Kanti lasekhaya futhi koBulawayo isimo sibi kakhulu. KoBulawayo kakhulu imisebenzi kayikho, noma uthi uyahamba uye ekhaya akulanto uzafika uncede ngayo abantwana ukuthi bafundise ngani, babhadalele ngani. Lezi tende esazitholayo emapulazini lezo, imali zokuthi sifense kazikho. Impilo enzima kakhulu, mina ngiphila ngokuthengisa imithanyelo khonapha eCosmos City.
Igama lami ngingumfundisi uRichard Moyo, ngilana ePretoria eSouth Africa. Indaba yesibhedlela saseSouth Africa lapha eNeo Mafia siphethe ama-extensioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 njalo nasemamilodi. So i-community yakhona yase-1 iyenzile umhlangano ngolwesithathu ndiyadicida lapho ngenxa yokuthi abantu baseZimbabwe abaningi bayolatshiwa lapho so uma bafika abantu lapho badicida bathi no kufanele kube namalayini ayi-2 abantu bayavuka mhlawumbe ngabo-5, 6 ukuthi bayabamba ilayini kuyagcwala kukhulu ezibhedlela lezi. So badicida ukuthi no even ma bafika lapho kube namalayini ayi-2 abantu baseZimbabwe ilayini yabo base-South Africa ilayini yabo nabanye amazwe nje ayojoyina abantu baseZimbabwe khulukhulu abazimbabwe baningi lapha eNeo Mafias. So ma kunjalo batho bayathoma kulapha abantu ba-South Africa mabathoma kulapha abantu ba-South Africa mhlawumbe bayaphela ukulatshiwa ngabo-3 or 4 ma basasa bangapheli ikliniki le mayavalwa kutsho ukuthi angekwa kusize uzokuza kusasa. So into efana le into ewuhlungukhulu ma ufika laphaya ubona abomama bazithwele banabantwana abanye bayagula bakhulu njalo njalo. Siyacela kunalava mela izizalwane zaseZimbabwe lana eSouth Africa ukuthi bakhone ukuzwa umlayezo lo ukuthi nabo bafike bakhone ukuthi bazibonele ngesimo efana leso ukuthi abantu bayancedwa different way ukuthi abanye bajama ilayini yabo abanye ilayini yabo. Into leyi ayisinde ehle khulu njengathi abafundisi iyasiphatha njengami ngiphatha kuli ngiyazohla ngikhulu mangafika lapha emangibona into efana lezo. So siyacela ukuthi sincedeni, ncedani abantu baseZimbabwe ngenxeka ukuthi bathi bayaceda amaphilisi, aceda umuthi wabo njalo njalo. Mara into leyo siyacela ukuthi bamele amazwe bafike bazibonele. Ngegameni kaNkulunkulu ngiyathokoza kakhulu, nibe nelanga elihle ngomvulo omuhle lapha nisebenza khona. Amen.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu kulampo-ke baba Moyo. Laba bafisa ukusithumezela khona imilayezelo khona manje lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 0120246500318. Siyabonga. Yes, sibone ke okuhambelana lamanye amazwe. Inhlanganiso ye-European Union isibhalelane isivumelwano lelizwe leBrithani sokuthi eleBrithani lisuke ku-EU, loba nje kusakude phambili ukuthi eleBrithani lizimele lodwa. Umongameli Donald Trump usecele ilizwe leMexico ukuthi livimbe kancane abantu abaya kwelemelika kwamanje abaningi okumangalisayo. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria uthi ulusizi kakhulu ngokubulawa kwamasosha alichumi lane asuselwe amanqe ngamalecacha. Lamhlanje ke kuhlelo lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe silomama uSithokozile Fuzane ngumakhumalo ukhona ngale ke eJohannesburg. Sabona mama.
Yebo baba.
Ilinjani makhumalo?
Ngikhona, linjani?
Hayi siphilile makhumalo, udabuka ngapi?
Mina ngazalelwa esigabeni endaweni yeGoluthena.
EGoluthena ke
njalo? Esehlanje, yeah.
Uthiwa ngaphiwa ngkhona?
EGoluthena kodwa eNkayi eGoluthena.
Ah, kunjani khona ngale Nkayi? Kudala wagcina eh?
Kudala ngagcina esigabeni nje okuthiwa kuseGandamuthi. Lapho engizalelwe khona, ngakhulela khona, ngafunda isikolo esehlanje.
Wathi uqeda lapho waya ngaphi makhumalo?
Angisaqedanga nje, isikolo zasezivalwa sekuyisikhathi sempi. Ya, ngahlala ekhaya. Ngase ngisiya kwenda ngendela ezinyangeni eGwidi koFuzana.
Umakhumalo ulabantwana abangaki?
Ababili, ukuthi ubaba nje wasuka watshona masinyana abantwana bebancane. Omkhulu wamthiye le-10 years, omncane le-9 years. So ngase ngisala nje ngibondla abantwana laba. Hhayi, angisaphindanga ngathola omunye umendo. Ngakhanyela ukuthi ngike ngizeni lahle into engilayo, ngidinga into engingelayo. Ngadekela ngondla abantu abami laba, ngabondla-ke indabo basebekhulile bazisebenzela nabo.
So singathi kwakunzima kanganani ukukhulisa abantwana wedwa makhumalo?
Kwakunzima kodwa kwakulobaba omdala wabo omunye osebenzayo owayekhona obancedisayo okuthiwa nguLoti Fuzane, manje ungukhansila eNkayi lesigabeni sezinyangeni. Nguye owayebancedisa engincedisa lamisi sondla laba abantwana. Lamanje nguye lokhu esabakhanyela, ngaba le problem uyabuye uyabakhanyela uyabancedisa empilweni.
Ye, singathi khona nxa sukhangela ukukhulisa abantwana uwedwa, siyabona ukuthi kuyabe kungani ubaba kakho. So ke kuyabe kule nto eziningi okumele uzikhangele uwedwa. Kunzima kanganani ukukhangela into zonke lezi?
Hayi, kwaba nzima kimi ngoba kwaba nzima kakhulu. Kimi kwaba nzima, kwaba double ngoba lo sister wami ongilandelayo wayesetshonile, wathiya abantu abakhe bele 2 years, omunye le 4 years. Labo bantwana ngibondlile, sembondla ndawonye labami labemba abantu abayi-2, so babayi-4. Yimuli nje ebe ngiyondla nzima empilweni.
Singathi ubusebenza kumbe kade ungasebenzi makhumalo?
Ngike ngangani ngiyasebenza ekwemgelweni, kwayehlula nje, kwakungana kula mali kakhulu i-city council. Sase siphila nje ngokuthi sibe sithwala izinto siyadengisa ezimayini eQhinisi, labanye omakhelwane abamomisi Sidlamini, sisiyadengisa sibuye sikwazi ukuthi sinike abantwana, sibuye siphethe okuncane sithengela abantwana, sisiyafolela ithukela nje yalani ngasekho lihluphe, siyefolela ithukela singalithola sithwala sigidime sibuyele ezimayini sikwazi ukuthi siphilise kanjalo abantwana.
Yes.
Kuseze kunjalo ngabona ukuthi impilo iyala, ngabe ngiqalisa ukubuya sengisiza ngapha eSouth Africa ngo-2003. Lami sengizozama ukuthi ngibone ukuthi ngoba kwasekusala lapha ekhaya.
Yes, ngathi eGoli khona kuyasebenzeka yini makhumalo?
Hayi, eGoli nje ngilokhu ngifikileyo khona, hayi khona kungcono kuyasebenzeka ngoba ngikhonile even umntana omkasista wami lo laye kade ngimondi watshonelwa ngubaba lo mama. Ngikhonile ukuthi ngimfundise ngoba waze wayafika waqeda form 6, waqeda i-college, wagraduata last 2 years ago. So lamanje ukuthi umsebenzi kawuthole kahle. So ngabantu ngabona ukuthi kuthi lami kulenye into engiyenziwe encane.
So ke usebenzisa umsebenzi bani makho?
Ngumakhitshini.
Yes, awuzwa kakhulu makhumalo. Kodwa isikhathi sethu sesidliwe kumangoye. Nxa ungavalelisa khonapho utshela abantu beZimbabwe ukuthi wena siwaphila njani kuze kube kufike lamhlanje.
Yebo baba, ngiyabonga abantu beZimbabwe. Yeyi, impilo inzima, uyabekezela. Nxa ungumama bekezela, uthanda nele sonto, ungaba ngumuntu umama ungena isonto, kuba lula ngoba ezinye izinto sahlangana labanye umama bakucebise lokhu bakucebise lokhu. Uzama ukuzithoba lokubekezela ngoba ungaziphatha kubi impilo ingakuthwalisa nzima. So ukuziphatha kuhle la ube ngumama obekezelayo ulalele nje ube phansi always. Uzaba ngumama uzabona impilo yakho izaba right. Kuhle labantu abama bazange bangene etshwaleni abazange bangene lokubheneni ngabantwana nje omunye lo uyazisontela iZion lo omunye hayi abayisibo bantwana labana ababhedayo kodwa ukuthi bakhuliswa ngumuntu ongumama kuphela. Kuba nje uNkulunkulu yabe kunikile.
Lo ke ngonkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo besixoxa la khona ngale eJohannesburg kule South Africa. Sibongile kakhulu uMakhumalo.
Ngiyabonga lambaba.
Lokandaba lamhla ke ngilo nkosazana Sharon Thebe ukhona ngapha ke kwele Melika. Mathebe kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Thebe kunjani?
Ngiphila kakhulu ungaphoka ngikhona khona.
Ngihlala eDelaware.
Yeah, Delaware singathi yaziwa ngani kanti?
Ah, Delaware. Ah, kulalutho sibili lapha baba Thebe. Indawo abaziyo iPennsylvania. You know, but I tell you, it's not even being my Joe Biden, who I'm vice president, fellow of Usala La Pangwala. So nga idume ngaye.
Yes, ngathi khona phethela kwe ufike nini?
Ethela wemfike lapha ngo 2005. Ngangihlala eFiladelfia.
Emelika vele wafika nina?
Ngo 95.
Impilo yalapha injani Mathebe?
Hayi impilo lapha right, yaphileka. Eh thina vele akuna impilo mina engiyaziyo ngaphandle kwakhona apha. Ngasuka vele ngathi ngiqeda isikolo ekhaya ngahle ngabuya lapha azange sebenze ekhaya. So umsebenzi wami wokuqala ngawuqalisela khona eAmerica. Into zingihambela kuhle ngila problem you know ngafika ngangena ku nursing field yele from the beginning sisela khona phana ngo 95 ngaqalisa ngaba ngo nurse aide ngabuyela esikolo ngaba ngo nurse khathesi sengu nurse practitioner so hayi angila ma complaints amaningi.
Yes, ngathi kunjani kodwa umsebenzi lo
ukuba ngu nurse practitioner irole yakho sibili ukuba udokotela but hayi isalari yakho ayisikuye but hayi bakubhadala ngcono than i-regular nurse. Ngoyenza i-diagnosis, ngoprescribe imithi yonke efunekayo, ngumwezele u-primary care provider kwama-patients akho. Edelaware like i-state yonke imithetho yabo iyachiyana nxa kufika ku-nurse practitioner. Edelaware usually kufuneka ube lo dokotela ozabe usebenza laye but uyabe usebenza laye but not ukuthi uyabe kutshela ukuthi wenzeni ngoba uye wena vele yakwazi into okumele uzenze. So umthetho uthi lapho osebenza khona kumele kube lo dokotela okhona ozabe collaborator angazi ukuthi ngingakufaka ngabi njani.
Hayi siyakuzwa.
Yeah. So uyabe collaborator so but restate mina engihlala kuyo ungasebenza 2,000 hours under ku-collaboration lo dokotela then sungazisebenzela wedwa ufunctione njengodokotela uzulele yakho i-practice ongakhangela khona ama-patients.
Siyakuzwa kakhulu Mathebe kodwa-ke isikhathi yiso singamthi siphelile ntombi so ungavalelisa abalaleli mama.
Hayi angazi ukuthi isikhathi bani lapheli khona ngapha thina sokuntambama hayi lilale kuhle abavukayo livuke kuhle.
Umakotwa komama umakotwa komama umakoti lo
ibizo lami endume ngalo ngudibi umthako lophuma kogodla mnyama hlaba ayithwale kwamakhilinsini ngomlenze ngaphansi kwenduna uveze umafumathayi maduna ye ngicula umculo kamaskandi. Elami ibizo lokuzalwa nginguThabani Zwanda kanti endume ngalo lapha emculweni ngilika khulu wami udibi.
Lo que ngahlukana no mama wengane zami luya kalusane lwami te lo que ngahlukana
umculo wami ngathi ke okwamanje sengikhiphe amadlaladi amathathu kule dlaladi elitsha engilikhuphileyo elithi inyoni yamadlozi elilama track angu-12 ngilirekhode e-studio 2088 e-studio sikakhehla okunguye odlalela iqembu lika mtshengiseni amageza amahle i-keyboard waphinda wangidlalela i-keyboard waphinda wamixa i-CD lami elitsha.
Iyangibuza umntanami uthi umama wami ukalala
ngaphinda ngabe sengiproducewa umuntu odlalela uThokozani Langa izinga. Lapha ngicula ngengoma ethi Thula Sane Lwami mayiqhubeka, ikhuluma ngokuthi ngitshela umama ukuthi umakoti wakho mama wayibamba wayiyekethisa emendweni, umakoti wasuka yena walahla umendo. Mase ngiqhubeka phambili ithi Thula Sane Lwami, thula thula sane lwami ungabokhala. Ngahlukana nomama wakho ngingakuqondanga ukuthi ngihlukane nomama wakho.
Nalabafana bezakabi niyababona, labafana bezakabi ha abafana beza kanje bona bayakuzwa, ha abafana beza kanje bona bayakuzwa.
Apa msakazo omkhulu, leyo yingoma yobunsiza lapha kumaskandi kufanele ube lengoma yehawu nxa uyinsizwa uzise kumbe ngithi ke uvikise ezinye insizwa ocula nazo nabo bezizwe besemculweni ukuthi khona hayi madoda ingoma thina siyashaya. Ithi laba abafana nampa abafana beza kazi, mina ngiphuma kogodla yomnyama. Nxa kuyikuthi uqhube kuyilalela le ngoma ilezibongo lapho engizihaya khona ezokunsiza nje.
Sesizo sibili ziyaduma konapha ke. Siyafisa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisithumezele phela imilayezelo lithumeze kunombolo 801-202-465-0318. Lizwe kahle 01-202-465-0318. Liyahamba kuwhatsapp konampana lifithizele okwisibhono kona kuyana phela ukuthi record bese sithumezela umlayezelo ofisa ukuthi uzwe. Nxa ulalo mculo usibhalele kathesi usitshele ukuthi ufuna ukuthi sikukhulume, sikhulume lawe nini. Ye asithanda umculo sisithunjani
koma lobola luphakathi nxa uthandaithi inhliziyo zabangizonda ziyakhathazeka mazimbona ngisaphila ngisenze nje kodwa yamaikhathazeki sidaladala waba phela amazondo into esadale nafuthi into esiyiphilela vela ngilandaba lokuzondwa ngoba vele ngaqala ukwathola amazondo ngisesesisini sikamama uzondile. Ngiwumdawini uDawudi unuvodloza owanda wafota zokusele wanyathela ngezinyawo ubhodla besakumamba ngokugxila njengendlovane libe lingadliwa nkomo liyadangala esaswele amabala sabi-ke enkosini ngingumama ebheke phansi betunamahloni.
Siyabonga kakhulu-ke, lo ngudibi. Sizaqhubeka laye kusasa-ke esishayela omunye umculo, kodwa singakehlukani wathi sikhangele ebesikhokhela namhlanje. Ibandla le-ZANU-PF lithi lisekela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC kudala lephalamende nxa esenza umsindo. Kodwa ibandla le-MDC lithi ibandla le-ZANU-PF lizothwala nzima edala lephalamende lonyaka leminyaka elandelayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngasidibaneni ntambama ngo-7:30 p.m. olivalelisayo ngu-Kip Stube.